Okokuqala ukunanzelela ukuthi ilizwe le-Israyeli leZimbabwe ubudlelwano balo obuxhumanisa kakhulu bese kuthengene nokuthengiselana izikhali, njalo ilizwe lase-Israyeli ngelinye lamazwe ancedisa ibutho lakithi ekulihlomiseni njalo lokuliloleni esingathi i-training. Nxa impilwane iqhubeka kusho ukuthi amathuba njalo ayasiphala. Okutho ukuthi lapho-ke ilizwe liyafuna khona ezinye uncedwa mhlawumbe ngokuthola ezinye izikhali sokuyamela liyodinga kwezinye indawo lapho kule nto engabe ikhuphukile. Sikhumbule ukuthi kanje vele ilizwe lethu livele li-under ama-sanction. Ngakho-ke ngathi indirectly impiliyana layo izasithinta ikakhulu ku-fiscal policy yethu.
Ngalesi sikhathi Dlamini, abantu sebeqalisa ukulima, sizwe njalo abanye bekhala ngokuthi kungaba lohlupho kuhlangothi lwezokulima. Lokhu kubona njani?
Oh yes, ilizwe le-Israyeli linye lamazwe asincedisayo kakhulu ngathola imitshina yokudeleleza esingathi irrigation equipment. Sikhangela ukuthi lo nyaka ngathi kule ngozi yendlala ngoba sazi ukuthi kule El Nino ehlasele ilizwe lethu. Lake kutho ukuthi kuzakubhala ukudingakala kokuthelelezela ngoba izulu lanesiyanikile. Ngakho-ke nxa impilo ingasamanga kutho ukuthi sokuzasiphaza amathuba okuthi abalimi labo benelise ukufinyelela ezinye zemitshina encedisa ukukhuphula ukuthelelezela izilimo. Lokhu kuzabangela ukuthi kube lokusilela kokudla okungagcina kukhuphula intengo yempahla jikelele elizweni lakithi.
Kuyini okungenziwa ilizwe nje ukulungiselela elakusasa ukuthi nxa kungaba le ndube ezifana lalezi emazweni esithengiselana lawo ilizwe libe lilungiselele, kuyini okungenziwa iZimbabwe ilungiselela lokho?
Mhlawumbe kusiya phambili icebo lingaba khona, mhlawumbe amaqhinga angaba khona ukuthi iZimbabwe ifikeleke ukuthi inqakuzele into ezinjengalezo eziphazamisa ukutholakala kwezokulimisa mhlawumbe kwezokunethana ilizwe. Okukhona ukuthi iZimbabwe ingaqala ukudinga ubudlelwane namanye amazwe angabe lawo ile nto engathi iyanyekela. Singeyani kakhulu emazweni amalutshwane, ikakhulu mina kusiza entweni ezigqathi kangako ichekelana lokudla. Yinto ekumele sihlale nje sidale amanye amathuba.
Sikhangela ubunzima lobu, ngombono wakho kungaba into engaba nzima kakhulu emnothweni yeZimbabwe, kumbe hayi kuza kuba yikuswelakala kwezinto ezinlutshwane?
Ingathi kungasinda kakhulu nje ekuphatheleleni lokudla okuyinto manje emqoka ngoba kuthintana lezulu mathupha. Sikhangelaukuthi nxake kube kuswelakala komuntu, kodwa siyazi njalo ukuthi uhulumeni vevele lolunye uhlelo lwe-command agriculture athi kugcinakele ezinye izilimo ezinganincedisa ukuthi singabhekani le ndlala enkulu kakhulu. Kodwa kuzaba lokunxeba kakhulu ezikhwameni zethu nxa sikhangela intengo yempahla elakho ukukhuphuka, ngoba siyazi ukuthi ilizwe lethu liyame kakhulu kwezezilimo ukuze abantu baphile kuhle. Njalo sikhangele ukuthi leli zwe le-South Africa lalo lithintekile ngokwenzakala ku-Israyeli ne-Hamas okuyimbangela engakhweza intengo yempahla jikelele kunyaka ozayo.